Olamukela emoyeni ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gandhi.
Endabeni zethu lamhlanje.
Enye into esikhale kakhulu ngayo into yokuthi yona i-voters roll ngokwayo, ngoba per ward, i-ward A1 i-voters roll i-$15. And okutsho ukuthi nxa sesizakhangela ama-wards eZimbabwe over 1,900, okutsho ukuthi siyabe sesifuna imali enganye $30,000.
Uhlangothi olubona ngokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission luhlangana lwamabandla ezombusazwe bekhulumisana ngoluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll.
Okakade izinje asikareceive i-communication ngoba i-process kufanele beqale bebuze kubo i-ofisi kamgabi, i-office of the president cabinet, i-OPC. Kodwa okakade asikabi layo imbiko kumbe ngathi isicelo sokuthi senze i-evaluation ezivela ku-ofisi kabamgabi mayelana ngendlu kababuthwangirayo.
Inhloko kahulumende uMnumzana Morgan Tsvangirai ubikwa engakatsho ukuthi ufuna ukuthenga indlu ahlala kuyo njengalokho okuphume kuphephandaba leSunday Mail.
Abaphila lobugoga bakhala ngokuthi kabaqakathekiswa enhlelweni zempilakahle, ikakhulu imfundiso yokuvimba ukusabalala kwegcikwane lengculaza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Uhlangothi olubona ngokuqutshwa kokhetho lweZimbabwe Electoral Commission namhla luhlangene labamabandla ezombusazwe eHarare bekhulumisana ngoluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll. Amabandla alitshumi lasitshiyagalombili agoqela amacele omabili e-MDC leZANU-PF aphatheke kulomhlangano aveza izikhalazo zawo phezu koluhlu lolu kanye lokubhaliswa kwabantu abazavota. Amabandla la akhonone kakhulu ngodaba lokuthi kumele ahlawule imali ukuze enelise ukufinyelela uluhlu lolu. Izeki ihlawulisa ibandla linye amadola alitshumi lanhlanu i-$15 ngewadi nxa lifuna ukufinyelela i-voters roll. Okutsho ukuthi nxa ibandla lifuna amawadi wonke kuyabe kumele likhokhe inkulungwane ezedlula ezingamatshumi amathathu i-$30,000. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla esibona ngezokhetho kucelele MDC elikhokhelwa uMnumzana Welshman Ncube unkosazana Ellen Shiriyedenga ochasise okuningi ngezikhalazo abazethulele iZEC.
Into esikhulume ngayo ukuthi loba nje yes kukhona into ye-voters roll naleyo ukuthi siyakwanisa ukuyibona computer i-electronic version yangkhona. I-problem ukuthi angeke wayi-analyze ukuthi ubone ukuthi esigabeni esinje abantu bangaki nje kuphonga ukuba yi-information kuphela. Enye into esikhale kakhulu ngayo into yokuthi yona i-voters roll ngokwayo, ngoba per ward, i-ward A1 i-voters roll i-$15. And okutsho ukuthi nxa sesizakhangela ama-wards eZimbabwe over 1,900, okutsho ukuthi siyabe sesifuna imali enganye $30,000 ukuthi sithenge ama-voters roll azakwani ilizwe lonke ama-wards onke akhona eZimbabwe. So sibona ukuthi imali yakhona efunakalayo thina njengama-parties asiyenelisi ukuthi sikwanise ukuyithola ukuthi sithenge ama-voters roll. Into de sikhuluma ngayo ukuthi i-election yinto yesizwe and it's a national process, and umuntu wonke lo muntu le party should have access to e-voters roll as part, since it's a national process bengasincindezeli. And then le into ekhulunywe kakhulu yinto e-voter registration, ukuthi ikakhulu abantu abafuna ukuregister laba ma-youth abanye abangazange beke bevote ukuthi abafuna ukuregister ukuvote lama-aliens. Into ephume kakhulu ukuthi nxa beregister kwezinye indawo zezithuthwa kufuneka incwadi okuthi proof ukuthi umuntu lapho ohlala khona ubhalele incwadi ukuthi no uzibani ozibani uhlala endaweni enje yi-address yakhe yona leyo, then abanye bayavunyelwa ukuvota. But kwezinye izigaba nxa abantu besiya kuma-district offices bahamba lezi ncwadi zona lezi kukumbe even lama-affidavit ufike khona ngale suzatshela ukuthi no akukwananga kumele kube le ncwadi kumbe ka-chief kumbe ka-village head ekasabhuku. So sibona ukuthi izinto ezinjalo ziyancindezela kakhulu ukuthi abantu benjani ukuthi be-register ukuvota.
Lo ngunkosazana Ellen Shiriyedenga unobhala ubona ngezokhetho kucelele MDC elikhokhelwa uMnumzana Welshman Ncube.
Kunjalo nje iZEC ithi isikhuphe inkulungwane lenkulungwane zamabizo abantu asebafayo kuluhlu lokuvota abagoqela umnumzana Ian Smith ingqungquthela yombuso ongcindezelo sixoxa lesikhulumise zanu PF umnumzana Rukari Kumbo yena othi izekhi yenze kuhle ngalokho
hayi sina siyathaba kakhulu ukuthi izekhi izama ukulungisa izinto kakhulu i-registration yabantu ukuthi bavote into enkulu kakhulu lenxa yokuthi kube kunabantu abaningi abe bekhala becomplaina ukuthi hayi izeki gcina abantu abafileyo so iyabe iyinto enkulu kakhulu ukuthi bakhiphe abantu ababe befile ukuyenzela ukuthi i-voters roll yethu ibe yi-clean
umnumzana Rukari Kumbo isikhulumelise ebandla le ZANU-PF.